Umkhuhlane lo ubikwa wande ukuhlasela indlela yomthambiso izinso loba isinye. Wande kakhulu kwabesifazane ngoba belendlela emfitshane yomthambiso nxa beqathaniswa labesilisa. Kodwa abezempila kahle bathi okumqoka ukuba nxa umuntu esethe wabanjwa ligciwane elibangela umkhuhlane lo babekwazi ukuthi ikhona imithi yokwelapha ngokugcweleyo. Udokotela Derek Matsika ulandisa kabanzi ngomkhuhlane ohlasela indlela yomthambiso.
Namhlanje sizakhuluma ngomkhuhlane esithi ngesikhiwa urinary tract infection. Nxa sithi infection sabesithi khona indlela yakho yomthambiso isisuke yaba affected nalokho esithi khona amabacteria kumbe igciwane. Zathotho mama ubojalo ba-affecta more than compared to wabo babo. Indlela lana yomthambiso ungathola ukuthi khona yaba buhlungu kumbe niyalitshisa angamkhipha amanaridi namareza. Ukuthi umuntu imbijana mbijana yabesizangamithi khona ayeyichitha amanzi. Abanye njalo futhi ngingakhuluma ngokuthi balobuhlungu ngapha ngaphansi kwenkaba.
Udokotela Matsika wengeze ngokuqonqosela ngokuqakatheka kokuya esibhedlela esithi umkhuhlane lo uyelapheka ngokugcweleyo.
Abantu abanetshukela, abantu abanemzimba e-weak, abantu abangakwazi abaphuza ukuyachitha amanzi kuba bagcina amanzi isikhathi eside phakathi yobhulada nxa sithi amanzi ngisho umthambiso, abantu abanganathi amanzi akwanileyo. Uzathotha ukuthi nxa ukuthi khona umthambiso uyagcinwa isikhathi eside phakathi kwebhulada ugcina sowathatha lokho esithi khona infection. Umkhuhlane lowo uyakwazi ukuspread wafekthe umzimba wonke. So kuqakatheka ukuthi ungazangani le problem yomthambiso phangisa iyaseklinikhi, kodwa into yokuthi ungathola i-treatment ngesikhathi esi-right kuyaphela wonke intuduko endakukuphambanisa ilutho.
Umongi umnumzana Courage Sithole uchaza izibonakaliso ezikhomba ukuthi kulegciwane elisendleleni yomthambiso.
Umkhuhlane ohlasela indlela yokuthambisa wandise ukubonakala ngobunzima kumbe ngokuhluleka ukuthambisa. Ezinye zezibonakaliso zigoqela ubuhlungu kumbe ukuzwa ufuna ukuthambisa njalo nje. Umthambiso ulakho ukuba mhlophe ulephunga elingajayelekanga. Kulakho njalo ukuba legazi emthanjisweni okuyabe kuhlangene lobuhlungu. Konke lokhu kulakho ukuba kuhlangene lokuchisa komzimba kwesinye isikhathi umuntu azizwe kusithi ahlanze.
Unkosikazi Janet Bebe umhlali wakobulawayo ulandisa ngokugula kwakhe ehlaselwe ligciwane elibangela lomkhuhlane.
Umkhuhlane lo yithi ayi unzima ukuthi uhlasele izitho zensitha, yikho kwenza ukuthi ungabi lula ukuya esibhedlela masinya. Mina ngaxalisa ngisithi isibeletho esibuhlungu ngoba ngisiza ubuhlungu ngaphansi kwenkaba. Sengiye esibhedlela yikho lapho engabanjwa khona ukuthi indlela yami yokuthambisa ile infection. Sengiyithole limithi ngalapho ekugcineni.
Odokotela bathi kuqakathekile ukuthi abantu bathole ukwelatshwa ngemithi yama-antibiotics belandela iziqondiso zawo. Bathi ukungaqedi imithi le kuvame ukubangela ukuthi icine ingasasebenzi sekufuna eminye njalo imithi elakho ukuba lentengo ephezulu ukuze kwelatshwe igcikwane eselixhwalile. Ezinye izixwayiso zibalisa ukuhlanzeka, ukunatha amanzi eneleyo lokuyathambisa ngesikhathi ukwenzela ukuthi umthambiso ungahlali kakhulu esinyeni ugcine ubangela ukuhlaselwa yimikhuhlane. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.